eNdebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 29 kuzibandlela 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
May I inform this august chamber that your...
Ngithanda ukulazisa ukuba umfo wenu owayengumongameli weZimbabwe, umnumzana Robert Mugabe uziphilele, uvikelekile njalo ukhululekile.
Abakhokheli bamazwe ase-Afrika abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla basungule umkhankaso wokulwisana lenkohlakalo emhlanganweni we-African Union.
Ngesingabo bona sebengayithatha lula le ndaba, bona bayisavele ukuthi hayi omakhuphe ngabantu njengoba bevele bona besazuthi abantu abavele emathibelendi ngabantu abalutshwana, kodwa bazamangala kakhulu ngoba umakhuphe uzaphula i-crowd ene kakhulu and kuzaphazamisa kuzavele ukuphazamiseka okukhulu kakhulu kule coalition le abazama ukuthi bayenze.
Abasekeli bamabandla kumanyano we-MDC Alliance bathi bakhathazekile kakhulu ngokulwisana okuqhubekayo kulumanyano lakubandla le-MDCT. Sokubotshwe amapholisa kamansipala weJohannesburg amathathu esetheswa icala lokubulala intatheli zindaba yaseZimbabwe ebihlala kwele South Africa uGod knows Nare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakhokheli bamazwe ase-Afrika abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa basungule umkhankaso wokulwisana lenkohlakalo namuhla emhlanganweni we-African Union kwele Ethiopia. Indikimba yomkhankaso walonyaka ithi ukunqoba inkohlakalo yikuphumelela kwe-Afrika. Abakhokheli laba bathembise ukuthi bazalwisana kanzima lokungethembeki emazweni abo. Umongameli wakwele Nigeria umnumzana Muhammadu Buhari utshayelwe ihlombe ngosowabo ngokulwisana lokuhuquluzi elizweni lakhe. EZimbabwe khona umongameli Mnangagwa uthi uzimisele ukulwisana lobuhuquluzi. Nanku amapolisa esebophe abantu abanengi ababeyizicukuthwane kuhulumende kaMgabe. Incwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga uthi kubalulekile mpela ukuthi amazwe ase-Afrika alwisene le-corruption, kodwa uthi eZimbabwe kawusoze uphumelele kalula lumkhuba.
Ungumzamo omuhle okufanele ukuthi ngasiyawamukela sonke, ngoba i-corruption yesibulele i-Africa yaze yayinika le ndlela ekhangelwa ngayo ngendlela embi. Njane sizwe nje amazwe ka-Donald Trump emavikini adlulileyo ekhuluma kubi nge-Africa. Kodwa uma siwukhangela lo mzamo siwukhangela ngokukhangelisisa iZimbabwe ukuthi yona imi njani umzamo wakhona, kunzima ukuthi singathi eZimbabwe khonokho okungumkhankaso we-African Union eZimbabwe singathi kuyenzeka. Kwenzeki ngoba siyakwazi ukuthi kunjenje kule mali engange-$15 billion elokhe ingazi ukuthi yaya ngaphi, eyanyamalala. Upresident unguye okhona uMnangagwa, nguye obalelwa ebantwini abangabanye abahuquluza leyo mali. Singasabali lokuthi nxa sikhuluma nge-corruption asikhangeli kuphela ukuhuquluzwa kwezomnotho, sikhangela even lokuhuquluzwa kwama-opportunities, ngitsho le-power nxa ngingakufaka ngesilungu ngithi i-power, umbuso uhuquluzwa kwakuthi nguba nozagcine busa. Khona ukungena kwaMnangagwa kuphawa namhlanje yibuhuquluzi futhi, ngoba yi-corruption yaliyala ukuthi kwenziwe ikhu umuntu angeniswe nge-backdoor bese kuthiwa nguye sengu-president kusasa. So eZimbabwe vele into yonke ingcwele kusukela ekungenisweni kukama yena lowo khona manje, le mizamo yonke abayenzayo bethi bavupha abahuquluzi bethiyana bona bodwa abayibe abahuquluzi abaphezulu, konke sikubona kusenzakala nje kungcwele.
ukhona singabona yini emveni komkhankaso lo o-African Union eZimbabwe sokubotshwa wonke umuntu ongethembekanga okugoqela bona abasekela yena ubaba uMnangagwa?
Angiboni kusenzeka lokho Nkomo, kuzaba nzima ukuthi kwenzeke ngoba kuqinisekile nxa ukhangela eZimbabwe ukuthi okokuqala bonke ababothwayo ngilabo kuthiwa kade beku-G40. Okwesibili bonke ababothwayo ngabantu abalamacala angayindawo labo nxa kuyukuthi banamacala kumele babothwe, kodwa esikukhangeleleyo ukuthi nga kubothwa ngitho lalabo abakaMnangagwa, layo uMnangagwa imbala nga actually usethole abantu abamkhangelisisayo bamhlazise sibabona ukuthi kalawo yini lawo macala.
Udokotela Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithane. Izolo khona uMongameli Mnangagwa utshele umhlangano we-African Union lo wona ophela namuhla ukuthi uhulumende wakhe uzagcina uMnumzana Robert Mugabe kuhle njalo akulalutho olubi oluzamehlela.
May I inform this august chamber that
ngithanda ukulazisa ukuba umfo wenu owayengumongameli weZimbabwe, uMnumzana Robert Mugabe, uziphilele, uvikelekile njalo ukhululekile. Kungumthwalo wami njengomkhokheli omutsha welizwe ukuthi ngilondoloze isimo sakhe sisihle njengoba kunguye ubaba wethu wasungula isizwe saseZimbabwe. Inguquko esibe khona eZimbabwe, intambo zombuso zisuka kuye. Liyakwazi lani ukuthi akuzange kube lokudonselana, kwenziwe ngokuthula. Ngithanda ke ukulazisa ukuthi siyajabula njengesizwe ukuthi besibhekane lenkinga kodwa sizilungisise ngokuthula. Sathola losekelo lakubangani bethu abasemhlubulweni wezansi ye-Afrika abeSadak kanye lasezwekazi lonke labensundu.
Lawo bekungamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma emhlanganweni we-African Union kwele Ethiopia izolo. Obehumutsha nguGibbs Dube weStudio 7. Umhlangano lo uqitshwa ngalintambama njalo uMnangagwa uphindela ekhaya kusasa. Kunjalo nje ubaba uMnangagwa ngokwakuqala ukuba ephatheke emhlanganweni we-African Union njengomongameli weZimbabwe ekulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso kumgabe nyakenye. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umhlangano we-African Union wesimachumi amane lasificwa mine mibili 48 owenzelwe kwele Ethiopia uqalile lamhlanje lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa azise khona amazwe e-Afrika ukuba eZimbabwe kulokuthula njalo bathethe intambo zombuso ngokuthula, ethi lo wayengumongameli umnewabo uMgabe ukahle bamgcine kuhle akulankinga. uMnangagwa uchazele i-African Union indlela abasebenza ngayo lokuthi basebenza katalala ekulondolozeni imbali enhle kamongameli Mugabe ngokuthula lenhlonipho enkulu. Abanye abahlaziya ngamalungelo oluntu lezombusazwe bayalusekela uhambo lukaMnangagwa emhlanganweni we-African Union owakuqala, kodwa abanye njalo besola bethi aluyi kunceda ilizwe ngalutho. Umqondisi we this constitution unkosikazi Abigail Mupambi uthi uMongameli uyiphindile inkulumo yakhe ahlala eyenza kumazwe asethe wawethekelela njalo kakhulume esenza.
UPresident uMnangagwa uqhubekela phambili lase African Union lapho echumayisa ivangeli elokuthi iZimbabwe isiredi ukusebenza namanye amazwe. Kodwa ke ivangeli liright, but okuqakatheke kakhulu siyayazi indaba akade ivele isixothela abangani, indaba akade sivele zisixothela ama-investors, indaba zokungahloniphi amalungelo abantu. Ngibona ngathi kuqakathekile at this point ukuthi uPresident akhulume izinsenza.
Umongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uvumelane lomphambi ethi ungena lomhlangano eqhubekela phambili kumanyathelo kaMgabe.
Sithi uhambo luka-Emmerson Mnangagwa lokuya AU aluyi kusinceda ngalutho. Thi ngokunjalo la uMnangagwa njengayo uRobert Mugabe uqhubekela phambili esiyabona abangani bakhe abangeke basincede lutho njengelizwe, especially thina abantu basemathwelelendi.
UMnumzana Thamani Ncube uthi uhambo lukamongameli Mnangagwa aluqakathekanga, uyazama ukuzigeza abe msulwa ngokungena kwakhe embusweni esebenzisa ibutho.
uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuya e-African Union kimi nje asilo hambo luqhakathekileyo nxa sikhangele impumelelo yelizwe leZimbabwe. Ikuyazama nje ukuthi khona athi legitimize ukungena kwakwembusweni.
Unkosikazi Monica Ncube uthi uhambo lukamongameli luhle kodwa bafisa ukuba ubudlelwano beZimbabwe buqhubekele phambili bubuhle lamanye amazwe. Umongameli Mnangagwa lokhe engene embusweni uhamba esiyachaza ukungena kwakhe embusweni enxusa abatshali bemali kanye lokubika ukuba sewaguqula imithetho eyayixotsha abatshali bemali ethi iZimbabwe ivulekile kwabafuna ukuqala amabhizimusi. Ethembisa lokuthi ukhetho oluzayo luzabe luthule lungelamsindo kulandelwa umthetho. Ethi labasuka emazweni awe European Union banakho ukuza bezohlola ukhetho noma nje abantu asebebhalisile ukuvota sebebanjwa ngamandla ukuba babhalise inombolo zamaphepha abo okubhalisa ukuvota ngaphansi kohlelo lweBVR. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kHz.
Abasekeli bamabandla akumanyano we-MDC Alliance bathe bakhathazekile kakhulu ngokulwisana okuqhubekayo kulumanyano lakubandla le-MDCT. Bathi inkokheli yomanyano lo kumele ilungisise udaba lwabantu abazancintisa kulolu khetho. Nanku phela sokulokudlephana phakathi kwamalunga amabandla atshiyeneyo akulumanyano evanga izikhundla zokuncintisa. Umzekeliso osobala ngowesikhulumeli se-MDCT umnumzana Obed Gudu yena othi uzancintisa edinga ukumela isigaba seHarare East edalele parlamente lanxa kuvunyelwene ku-MDC Alliance ukuthi umkhokheli webandla le-PDP umnumzana Tendai Biti nguye ozancintisa kulesi sigaba. Okunye okuhlupha abasekeli bamabandla ku-MDC Alliance ikulwisana okukhona phakathi kwabasekeli bakamnumzana Morgan Tswangirai, umnumzana Nelson Chamisa lonkosazana Thokozani Khuphe. Iningi lithi nxa umanyano lo ungayilungisisanga yonke linyakanyaka uzanqotshwa ngendlela eyangisayo yiZANU-PF kukhetho. Sixoxele ulwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Bazibasela umlilo bona bodwa bangananzelela ukuthi lomlilo singayolumatha kangakanani, kodwa lomlilo ngumlilo olumathayo njalo ngumlilo olumatha ngohlonzi. Into le isihlanganyele ukucwasana engathi ngesikhiwa bathi i-tribal. Kuthi kunjalo ukuthi kusiba tribal again, kube njalo khona kuwukuthi kahle kahle khona ku-political. Uma kukhuphe indlela aphathwa ngayo ngesikhathi kuse-appointa umduri lo Chamisa kwabe yinto eyathiya abantu bedizikile kakhulu, okwathengisa abantu abaningi uZulu omningi ukuthi abantu basemashonaland abathathi abantu bebathebele njengabantu abale ngqondo abacabangayo. Kanti khona kwake kwavela ngaphi ukuthi kungakhanjwa kuyekhethwa ama-deputies amanye, kukanti udeputy lo bevele bekhona ebengu-first deputy engatshelwa lutho, engazi lutho, njalo engaminywanga nokuthi abe khona kulowo mhlangano. So kube lokutshengisela laphana sobala ukuthi laphana umuntu wasemathebeleni uzuba ngudeputy, uzuba ngudeputy ngebizo kuphela, kodwa akasoze abe ngudeputy ongaba lo msebenzi oqakathekile. Ngoba njengoba sikhuluma okwakathesi umduri ubengafanelanga ukuthi kathesi kube nguye osengu-acting. Kodwa umuntu ofanele abe ngu-acting fanele ukuthi ngumama lo abamthola evele khona yinto kadivalithi ngabe yenzakala naleyo.
Ukungabi khona kukamakhuphe labasekeli bakhe entweni le emkhankasweni womanyano lo ubona kuphazamisa njani amabandla aphikisayo la kukhetho oluzayo?
bona ngesingabo bona sebengayithatha lula le ndaba bona bavele ukuthi hayi omakhuphe ngabantu njengoba bevele bona besazuthi abantu abavele emathibeleni ngabantu abalutshwana kodwa bazamangala kakhulu ngoba umakhuphe uzaphula icrowd enengakhulu ene kuzaphazamisa kuzavele ukuphazamiseka okukhulu kakhulu kule coalition leyo abazama ukuthi bayenze akusoze kusebenzeke lula ngoba umakhuphe abantu abamlandelayo ngendlela engikhangela ngama-statistics kutshengisela khona ukuthi umakhuphe ulabantu abaningi kakhulu kuyingakho ubona noma ekhuluma noma elegunya elikhulu kangakuthi yena engazihluphi ngokuthi ayencenga khona ngale ngoba uyazi ukuthi laye ulabalandeli abaningi.
Umnumzana Difa Dube ukhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu, sixoxe laye eseNgilandi. Lingakhuthwa luhlelo lwe-Live Talk lamhlanje lapho esikhangela khona ngenxabangxoza kanye lokudlephana okukhona kubandla le-MDCT kanye lakumanyano we-MDC Alliance. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umculi odumileyo wakule Zambia ohlabela umculo we-hip hop uFumba Chama ubikwa esebalekile elizweni lakhe ngemva kokwethula ingoma elesihloko esithi Kose Mupoto, okusho ukuthi igundwane embizeni. Ingoma leyilamazwi akhanya ethuka abasembusweni ethi bangamasela. Umhlabeleli uthi ubaleke elizweni ngoba ubesethunyezelwa imbiko emethuselayo ebisithi uzabulawa. Ukugcwala komfula usein edolobheni le-Paris kule-France sokubangele umonakalo omubi emizini esekhunjini lalumfula ngoba likhukhula izindlu lezimota. Lomonakalo ulakho ukuthatha amaviki athile ukuthi ulungisiswe. Abaphila ngokuthengisa bathukuthele kakhulu phezu kwamazwi eziphathamandla zezempilakahle kanye lomansipala awukuthi yibo abamemethekisa umkhuhlane wesihudo i-cholera, kubika uMavis Gama.
Lenkulumo yenza ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera eChegutu osubulele abantu abane lanxa uhulumende ethi usunganeno. Kungalesi sizathu umunisipala weHarare labogatsha lwezempilakahle bethule imibiko ethi abathengisa ezitaladeni yibo abangezelela ukusabalala kwekholera. Omunye wabaphila ngokuthengisa othande ukwaziwa ngegama lokuthi ngumama Kuzanga uthi yamzundisa lenkulumo yokuthi yibo abangezelela kudubo lwekholera.
Chimwe chinhu chinotirwadza ndechekuti munomu mukaita outbreak yekorera.
Okusizisa ubuhlungu yikuba isikhathi sonke nxa kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo esibangelwa yikholera yithi esibekwa umlando. Babazinuki amakhwapha njengenkokheli kamunisipalati. Bayawuqhuba na umsebenzi wabo. Ungaya emare kathesi uzathola ukuthi kugcwele impethu ezilomsili.
Umnumzana Chenesani Ntungakwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe uthi akavumelanda lokho osekukhulunywa iziphathamandla.
Makuyukuthi bayalungisa indawo lezi ezithengiselwayo befake singathi ngesingisi ngama-standards ukuthi ma lapha kuthengiselwa khona ukudla kungaba lamanzi kungaba lezambuzi kungaba lento ezinjalo kuzaba nzima ukuthi sithi laba abathengisayo baletha ikhorela ngenxa yokuthi okwakuqala labo bazama ukuziphilisa. Okwesibili bona ukuthi baze bebe khonapho ezindaweni lezi umunisipala wayengaphi wayevele esazi ukuthi kungaba lo dubo lokukhorela. Ukubona kwami mina okwakathesi yinto engathi yabifunakala ngoba labo abe iministry le khangela ngezempila kahle labo balamandla njalo okubona ukuthi into engaba yimbangela lapha endaweni zika municipal indawo ezinje ezinje.
Untunga kwauthi akuqali eZimbabwe ukuba labathengisayo kodwa ukukhona yikuba iziphatha amandla kwamanye amazwe zibalungisela indawo ezilondolozekileyo lapho bengasebenzela khona.
Kuza vele kube labantu abathengisayo ngamafitshane low manspala okubona kwami nguye umuntu omele elungisise udaba lolo efaka abantu endaweni eziqondileyo abantu laba kube lezambuzi kube lamanzi kube nto ezinjalo engayenza njalo ngesikhiwa singathi angafaka ama-standards so ngaba lula ke kusasa ukuthi singathi kholerwa isibangelwe yilaba abathengisayo.
Uxwayisa umanisipala lohulumende ukuba babuyele kundlela yokuhlola lokulondoloza indawo abasebenzela kizo abathengisayo laba ukuba zihlanzekile nalo bahatshi.
Ilizwe leli elethu belivele into sezingamanga kuhle esingathi yi-service delivery bekuvele sokungasela msebenzi eqondileyo ikakhulu ma sikhangele emsebenzini anto yabo manisipala kodwa kungabuyelwa lapho mina ukubona kwami kuba ngcono ngoba kubuyela lapho engike ngatsho khona ukuthi lo manisipala nguyonikwa amandla nguhulumende esingathi local government kodwa angeke aba lamandla okulahlela abanye abantu icala awakhe amandla ngokuletha inhlolilezo ngokufaka amampompa amanzi ngokulungisa ukuthi indawo lapho ethengiselwa khona ukudla ibe yindawo eyabe ihlambulukile ibe yindawo eyabe ingelangcekeza.
Abathengisayo bathi umanisipala lohulumende kumele baqhube umsebenzi wabo ngokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ukubuthi izibi kanye lokulondoloza impompi ezithwala ingcekeza ukuze luphele loludubo. Lolu dubo lungaqali kuleli njalo kubangelwa ikuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo ngoba uke waqhamuka njalo ngomnyaka ka-2008 emzini weBudiriro wasabalala ilizwe lonke abedlula amakhulu amathathu balahlekelwa impilo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Sokubotshwe amapolisa kamansipala weJohannesburg kwele South Africa amathathu esetheswa icala lokubulala intatheli zindaba yaseZimbabwe ebihlala kulelo lizwe uGod knows nare kubika uBenedict Nhlapo.
Amapolisa kamansipala eJohannesburg amathathu la uLincoln Muloyi, uNhlanhla Joseph Vilakazi noThoza Mile Mhlanga bamiswe phambi kwenkundla kamantshi uJohn Baloyi elokishini leRoodepoort ngolwesihlanu besetshenziswa icala lokubulala ukutshaya lokuzama ukufihla ubufakazi becala. Umtshutshisi utshele umantshi ukuthi mhla ka-17 Mabasa ngomnyaka ophelileyo abathathu laba bathole unare ehlele emoteni yakhe bamdubula bambulala qede lapho bafihla ubufakazi basebesithi bona bebexotshana le mota etshontshiweyo. Abathathu laba bakhululwe ngemva kokubhatala imali yebheyili kanti icala labo lizathonisiswa emthethwandaba we-High Court eJohannesburg. Inhlanganiso yabahleli bezindaba kwele South Africa, iSouth African National Editors Forum, ithi lesi isifundo sokuthi intatha ezindaba zilelungelo lokwenza umsebenzi wazo zingenqatshelwa muntu loba ukwethuselwa. Intatha ezindaba eZimbabwe kwele South Africa, umxolisi Ncube, laye wemukele ngezandla zombili ukubotshwa kwamapolisa la.
Nxa amapolisa ezabulala intatheli zindaba isemsebenzini wangoba kuseza sigcine sesicabangela ukuthi mhlawumbe ubulawele umsebenzi wakhe lowo ngokuwe umuntu ovumbulula izinto ezenziwa ngankulu. Kumele ukuthi laba bantu ababanjiweyo bajeziswe ngendlela ebuhlungu ezavikela ukuthi into ezinjengalezo ziqhubeke zisenzakale.
Langamazwi agcizelelwa ngenye intatheli yeZimbabwe umkhululi Jimoyi.
God knows yena njengomuntu oyaziwayo ube nenhlanhla enkulu ukubana udaba lwakhe lulandele. Ngiyakuthuthuzela, ngiyachallenja njalo abonozindaba ukubana bathathe lesi sinyathelo ukubana belandelele amacala wonke okubulawa kwabantu kuma-police station wonke across ilizwe.
Unare wabika iminyaka elitshumi kwele South Africa ngecala lokuntshontsha ehlomile. Kuthe ekuphumeni kwakhe ejele waqala ukusebenzisana nenhlanganiso zezindaba ezijeneyo ukulonda izindaba eziveza imihlobohlobo yonke yobugangi. Nguye waveza ubala imisebenzi yabomagumaguma ababetshaya ukubulala nokubamba iganyavo abeZimbabwe nxa bechapha umfula lwempompo besiza kwele South Africa. Wangena njalo lasemigodini edingisisa ukubulalana kwabotsheketsha kwele South Africa. Ngokwenze njalo wagcina sisebenza lenhlanganiso zezindaba ezigoqela i-BBC, SABC, ENCA, New York Times lezinye. Mina Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
balandeli benguqu sokuyisikhathi senu. Usethole ikhaya elitsha umdlali obeselesikhathi eside edlalela iqembu le-Highlanders, u-Eric Mudzingwa, yena oseqatshwe liqembu leBulawayo City. Kubika uJoseph Njanje.
Obona ngokudlelana kweqembu leBulawayo City loZulu uthandiwe moyo utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba uMdzingwa ungomunye wabadlali abayisikhombisa asebeqatshwe liqembu leli elikamasipala wedolobho lakoBulawayo.
Abafane sesibasayinile so far kuBulawayo City nguThathe Ndathabengwa, bemvele Tsholotsho yi-striker, uWellington Muuya weBantu Rovers yi-goalkeeper, Silolaki Nyathi attacking midfielder evela eTsholotsho, Justin Kaunda attacking midfielder da evela ewande, Silo Nhlanhla Ndlovu Highlanders, Silo Mgcini Sibanda Haumai onguthunga ama striker, then Silo Eric Mdzingwa idefender evela ku Highlander.
Umoya uthi abaqeqeshi beqembu leBulawayo City abakhokhelwa nguDarlington Dodo basakhangelisisa kuhle abanye abadlali labo abadinga umsebenzi kuleli qembu elisile ngesikhala senalithi yengozini yokugunyulwa kusigaba sePremier Soccer League nyakenye. UMdzingwa oleminyaka engamashumi amathathu lanye eyokuzalwa ubesedlalele iqembu leHighlanders kweminyaka elithumi kusigaba sePremier Soccer League, njalo ukungagcinwa kwakhe liqembu leBhoso kudale impikiswano. Abanye abalandeli beCity bekumele agcinwe kubongwa ukuba akazange alifulathele iqembu lelingesikhathi kulamaqembu ayefuna ezowadlalela, ikanti abanye beCity besekumele ahambe. Bakhona abalandeli abadinge ingcazelo ngokuhamba kukaMdzingwa loSimon Munawa, unkokheli yeqembu leHighlanders ngesonto lapho bekulomhlangano oqhutshwa minyaka yonke. Njalo inkokheli yeqembu ichaze ukuba umqeqeshi omutsha weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu nguye othebo babili laba abakho kunhlelo zakhe. UMdzingwa lomna wabakhonjwe indlela ndawonye labanye abadlali asebekhulile abagoqela uRalph Matema, uAllen Gatsi kwakanye noThenda Ingulube. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Bayangilandela ingoma kaMehlo kaZulu ehlabela kamnandi egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Limkhangele uMehlo uyeza lelinye idlalade kunsukwana ezilandelayo ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abakhokheli bamazwe aseAfrika abagoqela uMongameli Mnangagwa namhla basungule umkhankaso wokulwisana lenkohlakalo emhlanganweni we-AU. Abasekeli bamabandla akumanyano MDC Alliance bathi bakhathazekile ngokulwisana okuqhubekayo kulumanyano. Olivalelisayo, umntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.